Okuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emoyisa elandele ukufundiswa akufundiswayo esibhedlela ukuthi iminyanga zokuqala eziyisithupha emoyisa umntwana engamuphi okunyukudla emoyisa kuphela ngoba uqhazo lukamama lulakho konke amanzi and konke okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ingatholi imikhuhlane.
Kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise. Kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini?
Okay, ngingabakhuthaza mama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ma engakwenza ukuthi umhlengile umntwana uchago lolo. Uchago lolo oluvela kumama luyakwanisa ukuthi ulufake efrijini kumbe lufrizwe ukuze luhlale lungahlobanga umntwana ebe selukhudunyezwa ngokufaka embodleleni yalo and then ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo. Okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa lohlele lomntwana ikwazi ukuhlala emnika uchago oluvela kumama. Ngaleso sikhathi ngabe ngikhuthaza futhi ukuthi lo nika umntwana uchago engamniki ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ucina esala ukumuni ebeleni ma umama sevele emsebenzini. So engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emnyise engaliyali.